Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Fuga njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 5 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehla sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kakuvezela kancane ukuthi ungabe kule cebeli isebenzileyo
kubhubhe abantu abalichumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo
yambe noma kuthiwa bathethe isipholisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayaphika bengakathoniswa
Ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba ngokwala ukukhulula amalunga alo uNkosazana Joana Mamombe loSicilia Chimpiri ngesibambiso sebail uMongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wele India usethembise ukuqhubeka ephathisa izwekazi leAfrika ngamajekiseni ecoronavirus Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalichumi lasishiya kalolunye 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 207 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,171. Inani lasebebhubhile lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu phose amathathu 1,288. Lanqabe lokhu bebanengi abatholakala belomkhuhlane lo kanye labafayo kulezinsuku amanani la asehlile nxa kuqathaniswa la kumaviki asanda kwedlula uZulu yena uyise iphika izolo ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi akula muntu ozabhadala ukuze ahlanjwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Umnangagwa ubelandula umbiko kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obethe abanye bazabhadaliswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Emhlabeni wonke jikelele abantu bahlatshwa mahala njalo into esikhuluma ngayo yinto ebulala abantu abaningi ethelelwana kalula okungafanelanga kube lomuntu ohlawuliswayo ukuba ahlatshwe. Kumele kuhlatshwe wonke umuntu olemali longelayo imali mahala. Ngakho-ke kube kuhle ukuthi bakuqondise khona lokho ukwehluleka kokukhuluma akuvezileyo. Kanti-ke njalo kuveza ukuhlukana kombono phakathi kwe-government kuveza khona ukuthi vele kayihlelekanga, ayixoxekanga, kayakhekanga. Ikhuluma isiya ngapha iye ngapha okuveza ukuthi kayiqoqekanga ngendlela engenza ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu emkhuhlaneni we-COVID-19. Kuyinto efanele ikhathaze abantu kakhulu loyo ekufanele ukuthi isisolise ngokuba isho khona ukuthi abantu basengafa ngobunengi ngokuba singela government efaneleyo.
Lona uhlelo lokuhlaba abantu ulubona lubekwe kuhle yini ubona uhulumende eqhubeka kuhle lomsebenzi
vele uhulumende kala strategy la kancane esokulwa legciwane le corona ngaphandle kokuvala nje afaka amapolice lamasotsha emgwaqweni bathwala ama AK lezinye izikhali zokuvimbela abantu ukuhamba kuvala izitolo kuvala lemsebenzi kudileke economy kala kho kunyalakho okuhlelekileyo okungenza ukuthi abantu basile kulomkhuhlane kalakho futhi akuhlelileyo ngokuphathelene lokuhlatshwa kwabantu. Yikho phela uzwa ama minister labo president or vice president bekhuluma izinto ezingafananiyo, ngabe bebehlelekile, ngabe kuphume imessage eyodwa ehlelekileyo okuthiwa ngesiNgisi message discipline, ukuhleleka kwalokho okukhulunywayo kombiko ukukhulunywe umunye kuveze ukuthi uvela kuhulumende munye. Akula strategy la kancane, bafunda besiya phambili trial and error, bazabona ngakho ukuthi okusebenzileyo ukuphi. Into eyingozi kakhulu ke lesiyibonayo.
Ukwehla kwenani lababulawa yilomkhuhlane labatholakala belawo kulezinsuku singathi kutshengisa ukuthi umkhuhlane uyehla yini elizweni.
Awutsho la kancane ukuthi isifo lesi sesihambile sesisukile emhlabeni. Sikubonile phambilini ezinyangeni lezi ezidlulileyo la kumnyaka odlulileyo ukuthi lesi sifo siyehla sibuye sikhwele, siyehle sibuye sikhwele kanjalo. Ngakho-ke kakuvezi la kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo, ingozi sesekhona kakhulu. Njalo kakuthestwa abantu ngobuningi ngendlela efaneleyo. Sikubonile-ke emazweni wonke omhlaba ukuthi nxa kungenzakali lokho okufaneleyo abantu bangathemba into engekhoyo, babone sengathi sekuhle, bavula amabhizinisi, bavula izikolo, bavule lokhu, kubuyele kuqanise njalo. Ngakho uhulumende kumele ahleleke akwazi ukuthi abantu baye emsebenzini, izikolo zivulwe, kodwa bevikelekile bonke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxoxisane lenhloko kahulumende wele India umnumzana Narendra Modi, wathembisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa amazwe eAfrika ngamajekiseni okuvikela iCOVID-19. Ele South Africa liqalise ukwamukela imijofo yalo elithenge kwele India ngomvulo. URamaphosa uthe kuzahlatshwa wonke umuntu ofunayo elizweni lakhe okugoqela abakwamanye amazwe abangelamaphepha. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ingxaki engaba khona yikuthi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe azisoze zisukumele phezulu ukuyahlatshwa ngoba zingamthembi uhulumende.
Siyazi ukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangaba nenkinga ukuthi mhlawumbe bazakale kahlehle ukuthi kungobani. Kodwa lokho akumelanga ukuthi kube yinto engenza ukuthi abantu bangahlabi, ngoba phela umuntu kufanele ukuthi uma ehamba afike azibike ukuthi ubani. Kungenzeka mhlawumbe bacabanga ukuthi abazi kunika amagama eqiniso labo bantu. Kodwa akusikho kubalulekileyo, kubalulekileyo ukuthi inani labantu abaphila kuzwe laseSouth Africa abathi 67% yabo bonke abantu abaphila eSouth Africa kubalulekile ukuthi bagonywe kumbe bahlabe ukuthi bafikele igciwane le-COVID. Uhulumeni akujahileyo kufanele ukuthi aqiniseke ngakho ukuthi isibalo sabantu esihlatshiweyo sanele, siningi okokuthi abantu nabangahlatshwanga bazobe bevikelekile, nokuthi umkhuhlane ubhebhetheka usiya phambili ngeke kusenzakale. Siyazi khona ukuthi abantu abangenamaphepha kahlehle bangesaba ukuthi bahambe bayokuhlatshwa, kodwa asikho isizathu sokuthi besabe ngoba nakho okudingakalayo lapho kuyabe kuyukuthi umuntu anikeze nje imininingwane yakhe ukuthi ubani, ozalwa kephi, okuwenza ukuthi nohulumeni mhlawumbe babe sethola izibalo zabantu abaseSouth Africa nabakhona okungekho emthethweni okungamsiza njalo ukuthi ahlele ukuthi usebenza njani, njalo yiziphi inhlobo ezemisebenzi kumbe izinsiza ezidingakala ebantwini.
Kodwa nxa lixoxisana lezizalwane zeZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe bathini ngejekiseni leyi, bengabe bekwamukela ukuthi bayihlatshwa yini kumbe lokho bengayithembi? Njalo imsakazo yakhona ngapho lamaphephandaba iyakhuthaza yini abantu ukuthi bayihlatshwe?
bona abantu bayakhuthazwa imisakazo ukuthi bayohlatshwa kodwa into esiyibonisa vametho lakala kakhulu ebantwini abaningi ukuthi abantu abathembisisi kahlehle ukuhlatshwa lokho ukuthi kuzobe kuyokuhlatshwa okuqondileyo na kanti siyazi ukuthi abantu abaphuma emazweni angaphandle kweSouth Africa kumbanga yona iSouth Africa isikhathi esiningi baba nenkinga nje ukuthi bayothola usizo emtholampilo ezibhedlela okusho ukuthi namaso ukuthi wabazonikezwa lomjovo abantu abaningi abangaphumile lapha eSouth Africa bazokungathembi ngoba abanye bazobona ingathi bazobulawa nje ngoba bengabuyi lapha bazonikezwa umjovo ongewona lokho kuliqiniso elibambeka kakhulukazi ngoba njengoba sikhuluma manje ihulumeni unemithetho ethi abantu mabeyizibhedlela kufuneka bafike bakubhatale bakhokhe bekhokhela usizo mabengephuma ngaphandle bengakhokhanga ngeke bakuthola ukuthi ngokunjalo abantu bazoba benokungabazi ukuthi pho namhlanje ukuzenza ukuthi uhulumeni lowo asihlabe lokho kugonywa yini ngoba lo uhulumeni siyazi ukuthi akasifuni kuthi ukuthi mhlawumbe bazovela basifake ijekiseni yokufa so ngenye izinto esiyibhekayo leyenza ukuthi abantu bathandabuze ukuthi balwamukele lolu sizo baze bazibona ukuthi ayikungcono nje babhekane nayo njengeminye yonke imikhuhlane efanele ejwayelekile eyophepha kumbe eflu nokuhlaselwa okwenziwe kakhulu ebantwini ababuya ngaphandle uhulumeni kazange aphakamele phezulu ukuthi abasize abantu okwenza ukuthi nangesikhathi isizalwane zeZimbabwe kuthiwa bebenikezwa ama-permit lawa ama-away dispensation iningi alizange lihambe ngoba lingamthembisisi kahle uhulumeni ngakho sithi kuzoba ngumqansi omkhulu kakhulu
uDokotela Vusumuzi Spanta ngohlanganiso yeAfrica Diaspora Forum. Ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba kaMantshi ngokwala ukukhulula amalunga alo amabili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri ngemali yesibambiso ibheyili izolo. Ababili laba babotshwe ngomvulo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. uMantshi umnumzana Stanford Mambanje uthi kaboni kulesi sizathu esiqinileyo ezokuthi abakhulule ukuze icala labo lithoniswe befela ngekhaya ngoba bevele belamanye amacala aphambi komthethwandaba. uMamombe loChimpiri bazaphindela enkantolo mhlaka 18 kulinyanga. Igqwetha labo umnumzana Charles Kwaramba uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu bonke babambwa ngaphansi bezibuza ukuthi kambe noma kuthiwa bathethisa ipolisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayapika bengakathoniswa. Kanti amacala lawana okuthiwa ayafayindiswa ngamapolisa admission of guilt uma uvuma anjani. Lelo licala sibili elingaze lithathe abantu bayehlangana ejeli labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus. Iqiniso ikuthi akulacala. Isikhulumeli samapolisa assistant commissioner uPaul Nyati wakhuluma icala elingasahambelani lama-charges asebazelwe ngamapolisa khathesi. Yikho ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba esingathi bashele i-confidence ku-judiciary system yeZimbabwe. Angikwazi ukuthi bafuna ukuthi abantu baze bethini. Ngiyazi ukidu ngamfake ekhoneni umtshaye ngemvubu uyakhukhumala eze kuqume umphimbo. Thina asithandi dlame, silandele umthetho, njalo siyakwazi lezi nsuku ukuthi abantu abaningi bathathana lo mkhuhlane ema prisons. U-advocate Maeri, national spokesperson of MDCA Alliance, bamthatha bayamfaka e-prison engalacala uphume esebulawa yi-COVID-19 lakhathe esiloko egula.
Manje lina njengebandla lithi kuthiweni?
Sesizabe lokho sikhuluma kodwa ke sokuhlala kungani imkhize zimkhelele okaJohana lomngani wakhe. Kodwa azisoze sidinwe ukusola lokuhoza ama magistrate angani asetshenziswa libandla elipusayo. Sithi kungani basebenziswa libandla libusa, asitsho ukuthi basebenziswa libandla libusayo, kodwa izenzo zabo zikhomba sokukhanya ngani balandela ukufuna ukufezwa i-political party ethize. Ngalokho siyaqinisana ukuthi singalahli themba ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke. Umbuso ngamazulu bahamahlabe zulu. Kambe kusasa sekuzathiwa senzeni reconciliation, siyasithetheleleni sikhumisana umlodi, abantu besenza izinto eziyangisayo ngithi lamanye amapolisa abamba umlomo wangaphansi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi kubhubhe ilunga leZANU-PF yedale lephalamente uNkosikazi Lisa Singo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amasela agqekeze angena emoteni kameya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni. Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukubungelela la ku Studio 7. Nami ngingomunye laphathi engasafaki nje imbono lana ku Studio 7 ngendlela yokuthi kade ngifaka imbono yami ingadlalwa. Ngaze ngagcina sembona ukuthi hayi kungcono ngime nje ngilalele yabanye. Kodwa nazi indaba engifuna ukuyikhuluma lapha. Ngizithi ngithanda ukubonga kakhulu kulokho okwenzakaleyo engizwa kuthiwa iBritain ifakele iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso. Zibafakelwa nje izijeziso zifanele. Ngendlela yokuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi yona kube yiyo efakela abanye njengathi nje imthwakazi yonke matepeleni midlands si under izijeziso zeZANU-PF. Isikhathi eside since 1980 si under izijeziso zayo iZANU-PF. Kodwa yona uma kuthe kwafakelwa nje abantu ababili abathathu bakhala ukuthi ngazani bagwazwe ngomkhonto. Ngisithi mina kusiya ngami vele bekufanele ukuthi ngabe bafakelwa bonke nje beZANU-PF bonke. Ngoba kumanje nje imigwaqo izulu linile so imigwaqo awuhambeki ungakhangela nje imigwaqo yangapha imigwaqo yangapha ukusukela kubomberengwa ngapha uhambeki kungenxa yokuthi abantu bakho bafakelwa ama-sanctions eZANU-PF. Kuzokuthi imathepheleland nje yonke angisayikhulumi leyo emgwaqo. Angisayiphathi ngendlela yokuthi vele akula nto akula into e-right si-under i-development ngenxa yayo iZANU-PF ngama-sanctions onke leyo asifakela wona. So iZANU-PF uma ifuna ukuthi amazwe lawa akhiphe izijeziso zomnotho aqale bakhiphe bona izijeziso abazifake emathepheleland. Ngiyabonga ngokuhlala nje ngisegwanda nguZamani Gama.
Hello msakazo omuhle, msakazo weStudio 7. Asiyalibonga bakithi umsebenzi wonomuhle kangaka. Into esiyicelayo bakithi lina likhanya linabantu abangasincedisa izikhathi eziningi. Inelisincedisa izikhathi eziningi ukukhipha iqiniso. Besicela bakithi ukuthi kanti ayikho enye indlela engenzakala, engenziwa ukuthi lokhu esikukhulumayo abaphathi bethu laba abebadlela ibusayo ezibhedlela. Akukho yini enye indlela ukuthi ama-audio la esiyabe siwathumela bake bawalaleliswe labo bawezwe bezwe izikhalazo zabantu ngoba labo abantu vele bajwayele ukuthi ukuthi ivid loba bebizi meeting babefuna litshela lokho abalitshela khona lini ukuthi likhulube ngabafuna ukuthi likhulube babebefuna ukuthi bona balitshela lokho abalitshela khona uyinto embi kakhulu phakathi komphakathi kanti ngake ayikho enye indlela engenziwa ngale studio sethu lesi esisithanda kangaka ukuthi ona la ma-odiyensi athumelayo kufike yile endlebeni zakho khuluma nompofu enkulumayo
Salibonani Studio 7 nani lonke balalele emakhaya siyabonga ke Studio 7 ukusazisa konke okwenzakalayo elizweni bantu bakithi sibhekane nobunzima be-COVID-19 ngizabafowethu lapho abaningi bayakhuluma la abanye bethethisa amaqembu iqembu elibusayo bethethisa abantu maqondana labantu hhayi ngiyakuzwa konke lokho kodwa kule nto kumele sikhangele eqakathekileyo akuvalwanga ukuthi abantu sihlale emakhaya ngoba uhulumende da kuvalele ukuthi isifo lesi njengoba singakatholi umuthi wokugoma sibe nganeno ekutheni sisithole so abantu siyasola ukuthi kuvalelweni kuvalelwe ukuthi singamamethekisi umkhuhlane kanti bakithi asihlaleni emakhaya yebo ngiyakwazi ukuzima kulaba abahlala emadorobheni thina kodwa sisemakhaya ngapha vele hhayi thina siright sivuke kuseni nje sizitshayele amakhomane simasweni siyehlakula angihambahambi nje angigcwalile lamalayini so bantu bakithi asilandeleni khona kuhulumende ositshela khona sibekezeleni sizithola indlela yokuthi sithole ukugonywa sivikele nxa kuthi siyavikelwa bese singakhululeka kodwa kwakathesi hhayi ungagcina inhloko sikile mvulalela abantu abakukhuluma ukuthi wena uyahamba hhayi uzakuthaphuza and nxa usukuthaphuzile kuzabonwa nguwe ungathi uyakhangela abantu abanezifundo eziphezulu bayafa manje kuyabathatha umuntu lo mina ma ngikhangele ngokubona kwami abantu laba kuqala babevalile kodwa bona babesenza amaphathi besenza imihlangano kulapha abaphambanisa khona bakuthaphuza lapho sokubaphendukela kathesi lathi futhi singalahleka senzele lento efana nayo phambili phambili sizabona sizakubheka nzima okwedlula khona yabona
Salubonani salubonani kustudio 7 igama uSmayedo Manyenyeza hhayi siyabonga umsebenzi eliwenzayo madoda amagumbi amanomhlaba studio 7 umsakazi omuhle situkhulu khokhobe hhayi siyabonga siyabonga madoda phambili ngomsebenzi ustudio 7 nje inkinga yomoshwa ngabantu abakhuluma manga ustudio 7 isikhathi sonke uhlale ngokhuluma iqiniso fanele limkhulumise iqiniso lingamkhulumisa amanga ngoba amanga madoda kayakhe kuyabulala lokhuya xa uthanda amanga so ustudio 7 please zamani ukuthi limtshele into eziliqiniso siyabonga ngobaba uGift Dube amadoda ethukelani phambili umsebenzi madoda lapho sibani Ezra Sibanda khona ngale hhayi siyalibongela amadoda ngendoda le ngiyayithanda kabi le ngiyithandela ukukhuluma iqiniso iqiniso yinto enhle ebantwini indoda engazange yathanda ukukhuliswa amanga leyo ayizange ikuthande vele ukukhuliswa amanga ngisho lakudala lakudala ngisayazi mina isesengu-Ezra laphana eqeqeni lwasemuntu osikobulawayo hhayi siyajabula madoda ngisekhaya manje ngisekhaya hhayi ngiselokdown yekhaya abantu bagijinyiswa ngamabhiza lapha abantu benganikwa lutho igovernment ekhaya hhayi ekhaya madoda kunzima into ezenziwa igovernment ekhaya hhayi hayi hayi siyabonga studio 7 jovana umsebenzi njengomsebenzi madoda
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Sudan seliqinise imigoqo yokuvimba i-coronavirus kulandela ukwanda kwabantu abahlaselwa yilomkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi imizamo yokulwisana lemvukuzane yevele i-breast cancer iphazanyiswa ngomkhuhlane we-COVID-19. sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Idale lePhalamende elelower house izolo lixotshe umeli weGeorgia kumakomiti abalisa emfundo ezisebenzi leyokuhlelwa kwemali kahulumende esetheswa icala lokutyotyozela inzondano elizweni. Unkosazana Marjorie Taylor Greene ongumsekeli oqinileyo kamnumzana Donald Trump uzaqhubeka elilunga laleli dale kodwa kasoze aphatheke kunhlelo zamakomiti alo. UGreene waziwa kakhulu ngokwethula amazwi angamanga azwisa ubuhlungu afana lokuthi izehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantwana ezikolo zingamanga. Kulabebandla likaGreene lama-Republicans abalitshumi lanye abavotele ukuxotshwa kwakhe bebambene lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
YCT Holocaust ayenzakanga and abantu abadutshulwayo nge-Sandy Hook ngesikhathi eFlorida laphana i-high school akuyenzakanga. And then wasesithi futhi i-9/11 YCT yena hayi yayinto eyayiphonguba stage managed izinto ezingayenzakanga in real life. Siyabona ukuthi lapha okwaso kuyenzakala ngombusazo kaDonald Trump kwaso kubuya esithi wona ngama-conspiracy theory amaningi of which kuqala ayengavunyezwa ku-mainstream media. But lapha sesibona ukuthi ama-sources of media segcwele semaningi basebebona ukuthi sebele indawo ekukhuluma izinto ezingaqondanga eziphambanisa ama-relationships abantu. Ukuxothwa kwakhe ngama-Democrats majority lamanye ama-Republicans siyakuyamukela ngoba it shows ukuthi i-United States is a country that still landela umthetho and ababona ukuthi izinto ezingabambanisa abantu they need to get rid of.
Abebandla lakhe lama-Republicans abaningi kungani bemsekela lanxa nje ekhuluma izinto ezingaqondanga ezehlukanisa abantu?
Abantu laba bayesaba ama-voters abo ayesejwayele ukuzwa izinto lezi ezingamanga. Sabona izolo u-representative we-Washington State we-Republican owavota to impeach u-Trump. Abantu bakibo bathi yena kumele aphume ngo-2022 sebeqalisile vele ukukampaigna against him. So ama-Republican lawa akhuluma izinto ezinjalo ezisekela umama lo uGreene bayenza into leyi playing the political game not ukuthi bayavuma ngezinto azikhuluma ngazo.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Sizigqibeke lembongo enkulu uDesire Moyoxide.
DM Dlewadlewane watshela inkosi phezulu zonke zakhohlwayo zazime yisulufudu zakhubeka ugagrikiti zakhoma inhlabathi zakhohlwa igama zazingeke zisidle leso sithelo ngaleso sizathu yabhahla indlala zacuba izinyamazana zasendle. DM Dlewadlewane watshela inkosi phezulu ngenze ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngeke ngilunge mina lesizwe sakho esingaka. DM Dlewadlewane watshela inkosi phezulu ngesikhathi senkulu indlala emhlabeni zonke zomhlaba izinyamazana zazingeke zisidle sona sodwa isihlahlakazi sasinyozile ngezithelo kulowo mango ngaphandle kokuba zilazi igama lesihlahla. DM Dlewadlewane watshela inkosi phezulu bonke abatshela igama lesithelo bakhubeka bawugagirikiti bakhohlwa nya. Ngenze mina ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngisalazi igama lakho engqondweni. DM Dlewadlewane watshela inkosi phezulu. Abanye bangene unit code bakhube kugagrikiti bakhohle igama.
Moyo kusayita ngiyakwamukela kuhlelo. Ungachazisela abalalelo ukuthi ukhuluma ngani kahle kahle kulinkonzo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Into ekhona lapha kunkonzo eDDA Dlewadlewane watshela inkosi phezulu. Ngikhuluma ngaso lesi sithelo esidingwa ngabantu phakathi na kwendlala enkulu kakhulu ukubana sazakala ukubana igama laso isiphi leso sithelo ukuze abantu basinde. Kodwa ke ekuthunyeni kwabantu ukuze bethole lelo gama elimqoka eliyinsika empilweni zabantu, bonke abathunyiweyo babuya sebekhohliwe, babuya sebengabanye abantu abasuke bengayisibo bona. Dlewadlewane watshela inkosi phezulu.
Igama lakho
hayi, siyabonga Mbongi, akuvaleli.
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli ngosekelo olungaka. Into engayitsho nje ukubana kasihlaleni singabantu abathembekileyo, ikakhulu inkokheli, singathi-ke singatshaya udem lot, we forget our responsibilities and our mandate yokubana simele uzulu ngeqiniso. Asekeleni ukukhukhwa ngephunga njengempukane.
Siyabonga kwanele Mthwakazi, singake hlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo. Hayike eyami impela sonto isiqalisile. Holivalelisayo ngontungami.